Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 24 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Joe Biden wekele Melika uthi kumele kumiswe impi ephakathi kwele Israel lele Lebanon eyaqhamuka nyakenye phakathi kweHamas leIsrael. Izizalwane zakwele South Africa zitshengisela phandle kwehofisi kaMongameli Cyril Ramaphosa zisithi kabaxotshwe bonke abokuza abangelamaphepha aqondileyo, njalo imisebenzi eminingi kumele ibe ngeyabantu bakulelo lizwe hatshi yabokuza. Icele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube lithi selilungiselela umhlangano we-Congress okuzakhethwa inkokheli entsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. UMongameli Joe Biden wakwele Melika uthi kumele kumiswe impi ephakathi kwele Israel lele Lebanon eyaqhamuka nyakenye phakathi kweHamas lele Israel. UBiden wethule amazwi lanamhla emhlanganweni omkhulu we-United Nations General Assembly eNew York uthe kumele njalo kumiswe impi ephakathi kwabalwayo kwele Sudan laleyo ephakathi kwele Ukraine lele Russia. Uthe impi lezi zibulalisa abantu abaningi kumbe labanye ababhidlizela imizi yokwenza ukuthi abanye babo bayiphephela kwamanye amazwe. Ake sizwe okunye njalo akukhulumileyo.
In the 1980s, I spoke out against apartheid in South Africa, and then I watched the racist regime fall. In the 1990s, I worked to hold Milosevic accountable for war crimes. He was held accountable. At home, I wrote and passed the Violence Against Women Act to end the scourge of violence against women and girls, not only in America, but across the world, as many of you have as well. But we have so much more to do.
Lawo ke ngamazwi kaMongameli Joe Biden obekhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika. Amazwi akhe asekelwe ngumnumzana Anthony Guterres, unobhala jikelele we-United Nations, otshela umhlangano lo ukuba kule nkokheli yamanye amazwe ephula ilungelo loluntu njalo ekhuthaza udlakela. Uthe lokho kubuyisela amazwe wonke emuva, ngakho ke umhlaba ungeke waqhubeka kulezimpi zomvukela lezinye okuhlaselwa khona amanye amazwe njengalokho okwenzakala kwele Sudan, Somalia, Lebanon, Gaza, Israel, Ukraine lamanye. Ukuze sizwe okunenge okwenzakala emhlanganweni lo, silentathela izindaba yethu uTabo Kancube okhona le eNew York. Siyakwamukela kuhlelo Tabo.
Ngiyabonga sithandekile.
Yebo, ngasitshela ukuthi kwenzakalani khona ngapho eNew York, kuyini okumqoka osokwenzakele ngalo mhlangano?
Namhlanje lusuku olukhulu kakhulu lapha eNew York, njengoba ke bekuvula umhlangano omkhulu o-United Nations General Assembly, kuyikho lapho esibone uMongameli walapha eMelika umnumzana Biden ekhuluma, njalo umnumzana Guterres laye ekhulumile. Kodwa into enkulu lapha ngeyokuthi bonke bakhuluma kakhulu ngodaba lokuthi kumiswe izimpi, ikakhulu udaba le-Ukraine le-Russia kanye lempi esibulalise abantu abaningi eGaza. Izinto abangani bayaziqathekisa kakhulu kulomhlangano, kanye lodaba lokuguquka komumo womkhathi ungakhayelisisa kakhulu eZimbabwe, ludaba oluqatheke kakhulu ngalesi sikhathi abantu kule ndlala ngenxa yesomiso. Ludaba bonke abakhuluma ngalo umnumzana Ramaphosa, umongameli wele South Africa, layo sanda kukhuluma bambe kulolu daba njalo.
Yes, sesikhangela ke okunye okwenzakala ngaphandle kwalumhlangano kuye emaceleni khonapho. Bakhona yini abantu ngobuningi babo, bakhona abatshengiselayo kumbe kuthule nje?
ye abantu banengi lapha ungakhangela nje nxa sike sabhodabhoda nje sizama ukuthi sihambe akuhambeki amapolisa agcwele avalile nje indawo zonke ngoba abantu banengi kakhulu kulezinye indawo lapho abatshengisela khona ye bakhona kodwa asikahlangani labe Zimbabwe abatshengisela ngendaba zele Zimbabwe abatshengisela ngodaba le Zimbabwe babe khona ngomgqibelo kuyikho lapho akade besima besekela uhulumende besithi kwesule izijeziso ezetheswa abakhokheli kahulumende weZimbabwe labanye abeZANU PF.
Yebo ke okokugcina kuyini okunye okumqoka ubona kusenzakala khona ngapho edolobheni leNew York?
Ye, siyakwazi ukuthi olunye udubo olukhona ikakhulu eAfrika ngumkhuhlane weMpox osubhahile emazweni amaningi bake babamba njalo kulolu daba umongameli wale South Africa ekhulume ngodaba lwele sithi kufanele kufakeke imali eningi ezaphathisa ukuthi abantu benelisa ukuthi belatshwe njalo umkhuhlane lo ungamemetheki. Kodwa ke umongameli weMelika laye umnumzana Biden ukhulume ngalolu daba esithi iMelika kule mali eseceleni eyifakileyo ukuthi kulwisane lo mkhuhlane lo.
Yebo ke ungakahambi ungasitshela ukuthi kusasa kwini abantu abangakukhangelela emhlanganweni?
Kusasa kungolwesithathu lusuku lapho umkhokheli weZimbabwe umnumzana Mnangagwa abefanele bekhuluma khona kodwa kayenelisanga ukuthi abuye lapha kukhangelelwa ukuthi umphathi ntambo obona ngokusebenzela ndawonye lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba abe enguye okhulumayo kulomhlangano. Kodwa asazi ukuthi abazakwenela sithi bakhulume kusasa kumbe kuzohamba njani njengoba umongameli engavuyanga kodwa uhlelo lukhona ngolokuthi kufanele kusasa kube nombiko ovele eZimbabwe.
Yebo ke siyabonga Taboka ube losuku oluhle khona ngapho eNew York.
Hayi siyabonga Sunday.
Isizalwane zakwele South Africa zitshengisele izolo emaofisini kamongameli Cyril Ramaphosa e-Union Buildings ePitoli zisithi abahambe abokuza abangela maphepha ukuba kulelo lizwe ngokusemthethweni. UThuso Khumalo sethulela lolu daba eseJohannesburg khonale eSouth Africa.
Isizalwane zakwele South Africa ebezitshengisela lezi zifike emaofisini kaRamaphosa zicula ingoma ezichothoza abokuza abangelamaphepha zisithi baphumi baphele kulelizwe. Umsekelo omkhokheli wenhlanganiso yeProgressive Forum of South Africa unkosikazi Carol Mbalati utshele Studio 7 ukuthi abokuza laba babathathela imisebenzi bemukela iholo eliphansi njalo iningi labo badala amacala besazi ukuthi ngeke babanjwe ngoba bengaziwa.
Sicela ukuthi bama mix ekhaya ngokusheshsha. Sicela ukuthi bahambe baye emakhaya ngokusheshsha balungise maphepha abo. Siyabathanda asibazondi netizonda tendo tabo.
Amalungu enhlanganiso ye-Action SA ekhokhelwa ngumnumzana Herman Mashaba owaziwa kakhulu ngokulwisa abaselizweni ngokungekho emthethweni kanye laweqembu le-Operation Dudula labo bebengxenye yokutshengisela lokhu. Unkosazana Buyithumelo Thalafala yena uthi akekho umuntu ongangena nje elizweni labanikazi elamaphepha nxa kuyikuthi akalanhloso ezimbini.
Asilwi nabantu abaphuma ngaphandle esikushoyo ukuthi mabaza e-country yethu abaze baphethe amaphepha aright ukuthi babayenza izinto eziphuma endleleni noma abaphula imithetho yethu bayakwazi ukubanjwa accountable, they can account for izinto abazenzayo ngoba bangena amaphepha bafana neipoki ezihamba la endleleni.
Unkosazana Kahleko Mphahlele yena uthi labala maphepha kodwa besebenza imisebenzi engenziwa yiloba ngubani kwele South Africa laba basafuneke ngoba labo bayayifuna leyo msebenzi.
Ya, fanele bahambe ngoba those are skills that ama South Africans can provide, like doing gardening, being a waitress in a restaurant. That doesn't necessarily or normally ayifuni iqualification, you know, ye uzostudisha for yona. You can do those duties without amaphepha.
Kodwa ke inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zidla amalahle zisithi inhlelo zokuzingelwa kwabangela amaphepha eziqhutshwa ngamapholisa abogatsha lwezindaba zasekhaya labogatsha lwezemisebenzi yizwe ezitshotshozela inzondo phakathi kwezalwane zakwele South Africa labantu bokuza. Unkosikazi Sharon Ikambaram owenhlanganiso yamagqwetha ezamalungelo e-Lawyers for Human Rights uthi abokuza laba okuthiwa abanamaphepha bayowafuna la maphepha kodwa abawaphiwa.
What we have is a failed asylum system.
Osekusenziwa yikwephula kwamalungelo eziphepheli esisingakubiza ngokuthi xenophobia ngenxa yokuthi bancitshwa amaphepha ikakhulu izizalwane zezwekazi le-Africa. Qede lapho babanjwe babotshwe kuthiwa indaba bengelawo.
Or so-called economic migrants or whether they're asylum seekers.
Isiphathamandla ze-ofisi kaRamaphosa zilwemukele ugwalo lwezikhalazo zabebetshengisela laba zathembisa ukuthi bazayithola impendulo. Ugatsha lwendaba zasekhaya lona lusanda kutshela iPhalamende ukuthi alulwi labantu bokuza kodwa lufuna kulandelwe umthetho othi bonke abangena elizweni kufanele babe lemvumo yokungena. Melestudio 7 ePitoli kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Lanxa uhulumende weZimbabwe loweRussia beqhubeka beqinisa ubudlelwano kwezomnotho lezombusazwe, amanani atshengisa ukuba ubudlelwano phakathi kwabantu makhaza bamazwe omabili buphansi kakhulu. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Inani labantu abangena kumbe abethekelela eZimbabwe kunyanga ezine zokugcina ngomnyaka ka-2023 elikhitshwe luhlangothi lukahulumende olubona ukubalwa kukazulu lokunye olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe iZimstat liveza ukuthi balutshwane kakhulu abavela kwele Russia. Abavela eRussia balihlekana phakathi kwabantu abayizigidi ezimbili zalaba bethekelele kwele Zimbabwe ngomnyaka ka-2023. Uluhlu lwenani elikhitshwe iZimstat lutshengisa ukuthi nombolo zabavela eRussia kazifikanga ikhulu kukanti abavela America kuphela baphosa befike inkulungwane ezingamachumi amathathu. Iningi lezethekeli zavele emazweni akuzwekazi le-Europe kanye le-Melika. EleZimbabwe selisondeze kakhulu kwele Russia ngesikhathi kulokudonsekelana ekakhulu la mazwe entshonalanga ethese inkokeli yezibandla lezanu-PF izeso zenotom. Kodwa ukuzwana kwabohulumende be-Russia leZimbabwe awukatshengisi kangako ngezethekeli ezingena emazweni omabili. Ocubungula ngobudlelwano bamazwe esekolitshini le-University of Botswana umnumzana Tefo Piage uthi ubudlelwano phakathi kwele Russia lele Zimbabwe kuphakathi kakhulu kwabohulumende acho kubantukazana.
The relationship is elite driven, and of course we know it.
Ubudlelwano phakathi kwamazwe lawa bukhangele kakhulu ukuphikisana lamazwe angahambelani lawo afana lamanye awe-Europe kanye le-Melika. I-Russia leZimbabwe zikhangele ukuqinisa ubudlelwano kwezomvikela kanye lezokuthula.
Uphiyahe uthi njalo inhlelo kanye lenhloso zikahulumente weRussia lweZimbabwe ziyahambelana kodwa zitshiya phandle ukuqinisa kakhulu ubudlelwane kwabantukazana bamazwe omabili.
The political systems in both nations has been focusing on the tendencies towards.
Siyabona ukuthi amazwe la aqhuba kakhulu ukuvikela imibuso yabakhokheli. Lokho kutsho ukuthi akulasikhathi sokubheka i-grassroots diplomacy.
Ucubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi ubudlelwane beRussia leZimbabwe basukela kudala ngaphansi kwebandla lezaphi elalikhokhelwa ngumuyi uJoshua Nkomo.
Kuthe ngokuya kwesikhathi ke iZimbabwe ikakhulu abathungameli bayo basebesiba lobudlelwano leRussia ngoba kuphela isikhathi lesena sasisibiza thina sithi yi-Cold War okwaphela kubo 1989. So ngalokho ke bebelokhe bezama ukuthi bakhe ubudlelwano.
Umoyo uthi ukwehlukana kwezamasiko kanye lolimi kufaka umgoqo ukuthi uZulu weZimbabwe kanye lweRussia bedlalane ukungagoqela ukwethekelelana.
Ulimi olukhulunywa eRussia leZimbabwe zindimi eziqhelelaneneyo kakhulu ukuthi kungathi kuyaqhubeka lobo budlelwano ngendlela esibona ubudlelwano kusiba khona lamanye amazwe. Ubudlelwano lobu bubanzimanyana ngoba iRussia ayifani lamanye amazwe esiwakhangele afana la kuma western countries alabantu abakibo laba bavakatshayo kakhulu elizweni laseZimbabwe. ukuthi kuqinise lokho esikubiza thina sithi yi-cultural exchange.
Isizalwane seZimbabwe umzana Rodwell Moyo uthi akuvamanga ukuthi uhlangane lomuntu makhaza wakele Russia emgwaqweni eZimbabwe.
Ubudlane le Russia uphezulu kuma-leaders ethu. Thina esiphansi lapha labantu be-Russia singathi abaphansi. Asilabo ubudlelwane obucacayo ngoba kunjenje eZimbabwe akaze sibone ama-Russians ezitaladini zethu kumbe kuma-projects kumbe kuma-assistance nje abuya ebantwini phansi.
Umongameli Emerson Mnangagwa-Ntulikazi wethekelela kwele Moscow lapho axoxa khona lo mkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin. Ngemva kwalokhu kwaba liqula elivela eRussia elalikhokhelwa ngunkosikazi Daria Falovskaya elenza imihlangano lenhlanganiso yeZimbabwe Tourism Authority lapho kwakhulunyiswana khona ngamathuba akhona kwezokwethekelelana. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho. Umnumzana Happy Mochitsiva umele iGlenview North edalele parliament ekubandla leCCC ubochiwe lamhla eHarare. Abezindaba abezimlife babika ukuba umnumzana Chitsiva wetheswa amacala okudlwengula umlamo wakhe. Ubotshwe kulandela okwenziwe ligqwetha lakhe umnumzana Webster Chiti olobele amapholisa incwadi ekhonona ngokuphathana kwawo ukubopha umnumzana Chitsiva okhangelelwe ukuba uzamiswa emthethwandaba kusasa. Ukusenjalo ibandla leCCC elikhokhelwa umnumzana Weshme Ncube lithi selilungiselela ukuya emhlanganweni wokukhetha kutshaba khokheli balo owe-Congress. Lokho kuphume emkhosini oqhutshwe kuthange eGxobohholo ngaphansi kwenduna uMathuphula eCholocho wokuthakazelela ukunqoba kwelunga le-CCC umnumzana Witness Khumalo ukuba ngukhansila ka-Ward 1. Ozethi ngunobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengezo Chabang usanda ukuthi ngempela kufanele kuyiwe ku-Congress ngoba umsebenzi usufike komlindi uyacina kulabo abathola izikhundla ngo-2019. Ukuze sizwe okuningi lolu daba, sixoxe lo mnumzana Million Moyo, ilunga lenkundla ye-National Executive Council yalelo bandla.
Umhlangano wethu silawo-ke eCholocho ku-Ward 1 obe umhlangano-ke wokuthakazelela kunqoba kukamnumzana uWitness Khumalo. Witness Khumalo nguye-ke wanqoba ukhetho oludlulileyo ku-council, wawina-ke leyo i-ward, wathola 95.5%, okusho ukuthi laba livoti lihle kakhulu. Abantu ade bekhona-ke ngobuningi babo izakhamizi, ubukhokheli bomdabu, abantu abadala okunye okumangalisayo bekukhona nje kuthinjwa kusithi kube kuthakazelelwa kukholisa abo njalo. Ngaphandle kwalokho-ke bekule bukhokheli bephathi i-Triple C, uProfessor Weshme Ncube ongu-president we-Triple C, lamalunga-ke awe-National Executive le-province, lamalunga-ke awe-ward naleyo athi sikhona.
Abantu bemukele njani inkulumo ezethuliweyo? Bazwisisile kumbe babuzile ngokuthi CCC isiyiphi, ikhokhelwa ngubani, lokuthi kungani bengamboni umnumzana Chamisa, njalo abantu basuthiseka yini ngokwenzakalayo?
Impendulo yokuthi uthena-ke u-former mongameli we-Triple C wa-resigna wachiya-ke i-Triple C. Yena-ke umongameli uProfessor Weshme Ncube nguye ophethe ngalesi sikhathi kuze kufike-ke isikhathi se-Congress, kufakwe laba bazabe befakwa ngaleso sikhathi iphathi iqhubekele phambili. Njalo i-emphasis yakhe-ke uthe yena-ke kumele ukuthi kubanjwe ibhuku elithiwa yi-constitution ngazo zonke izindlela, ngabe kunzima okungakanani lelo bhuku kalibanjwe, kube yilo elizasibamba sibe ngabantu abazaliphatha ngendlela ephezulu ibhuku leliyana. Into ekhulunyweyo-ke, hayi abantu bajabulile kakhulu engakuzwa ngamaphitshane ukuthi uZulu ujabulile-ke, umbona ngale themba wabona amapikisha yabona ukuthi kade kungani besikobulawayo e-White City thina besiku-deep rural sibile emakhaya emakhaya. Hayi-ke siyabonga-ke, sibonga bonke labo ababuyile emdlalweni okade silawo khona ngale ngako-Witness Khumalo. Siyabonga kakhulu. Kuzayenzakala ke ama-structures e-party kuze kufika elokuzini leyo bese kuyiwa-ke ku-Congress.
Lo mnumzana Million Moyo, ilunga le National Executive Council kubandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, obexoxa ecingweni le-Studio 7 esetsholotsho. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abezempilakahle kwele Lebanon bathi ele-Israel elihlasela ngamandla iHezbollah selibulele abantu abedlula amakhulu amahlanu lamachuma iphosa ayisithupha i-558 kulandela ukubhomba elikwenze kulelo lizwe ensukwini ezimbili ezedluleyo. IHezbollah layo ithi iphindisele ngokuphosela amabhomba enkambeni zebutho kwele-Israel. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Uphenyo olusanda ukwenziwa igalop emazweni alikhulu lamachumi amane i-140 luveza ukuba abantu abaningi le-South Africa bayesaba ukuhamba bodwa emgwaqweni bathi babanjwa inkunzi libalele kulelo lizwe. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Weze Melika, izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala eMelika ikakhulu ezingelamaphepha zidlela evalweni phezu kwamazwi kamnumzana Donald Trump okuthi enganqoba ukhetho lukamongameli ngolwezi uzadudula abaselizweni leli ngaphandle komthetho babuyele emazweni abo. Khuluma emhlanganweni owenzelwe ePennsylvania izolo, umnumzana Trump uthe abantu laba balanda ukuzo kuwona njalo sebeguqule isimo seMelika ngoba sebe sanda ukwedlula abelungu. Udaba lwabantu bokuza lusegudwini kukhetho lolu lapho umnumzana Trump angqekelana khona lonkosikazi Kamala Harris oyebandla lamaDemocrats. Okuhlaziya lolu daba untungameli inkomo yeStudio 7 exoxe lolandela izombusazwe zeMelika umnumzana Tim Muringai.
IMelika layo ilizwe labantu besiIndian or Native Americans mangangathi abayakhohlwa. Umnumzana Trump yena ngokwakhe ukhulu wakhe wayevela eGermany, umama wakhe evela eScotland, labafazi bakhe bonke ababili, omunye evela eSlovenia, omunye angikwazi ukuthi uvela nga. So khonapha mina kuyabe kungihlupha ukuthi umuntu onjalo uyabe khuluma izinto ezinje. Why? Okunye ngangisithi mbeni ngamavoti adingayo, but kathesi ngantwa sokwesabisa. Sake sakubona in the 1930s ngoHitler ekhuluma khona lokho ezonda lamajuda, but yena ugogo wakhe wayengumjuda. So lokho ngantwa sokuphambili ngoba akuzabe kube lo president okhuluma njalo.
UHarris loTrump bavumelana ukuthi hayi izinto kazimanga kuhle kudaba lwe-immigration, udaba lwabantu bokuza, kodwa bayihlukana ekuthini lungalungisiswa njani. Ngubani obona ethola usekelo olunengi phezu kodaba lolu?
Indaba ye-immigration vele iyahlupha. It's been going on for a very long time. But siyakwazi ukuthi njoba lapha eAmerika ungantwa kule birth rate decline and ama-marriages ngantwa they're not producing enough children to repopulate the country. So into abangantwa engabanceda lapha in America is for immigration. But i-immigration yangkhona ngantwa kule many ways engantwa zingaachivwa ukuthi kube le legal pathway to immigration. But siyakwazi ukuthi abantu abaningi they don't want ama immigrants amacha, not knowing ukuthi economy depends on hard working people kuma warehouses. So singakhangela ama farms lawa a producer ama fruits lempita lezinto nje on the farms, abantu abaningi abamele ka they will not want them jobs, bafuna ukusebenza in air conditioned places land. But abantu abafohlayo they help the labor lapha in those farms, ngoba they go pick up blueberries, they go pick up oranges, hard back-breaking work engafunakali ngabantu abasebehlale lapha for a long time. So abantu abafohlayo laba abangenileyo, siyakwazi ukuthi vele uNomzana Trump wake wakukhuluma in his first term ukuthi uzaxotsha wonke umuntu, but wabona ukuthi that was just a political statement yokudinga amavoti. Lokhu akuyenzakali ngoba in America there are more jobs than there are people to work. So konapa amboni abantu besekela uNomzana Trump ngendaba zona lezi, ngoba siyakwazi ukuthi ama business they'll stay down or shut off because of lack of labor. Lapha eOhio engihlala khona amafama amaningi they declared for bankruptcy ngendaba yokuthi they didn't have any people to pick up ama blueberries ngoba ama Mexicans basebe bavalele in Trump's first term. So konapo yenya kwazi ukuthi kule problem yelokhu zen immigration, but mbona ngantu abazasekela uHarris ngendaba yena leyo, ngoba ubuyele plan yokuncedisa abantu abasebe khonapha ukuthi babe lenhlala kahle.
Lo Mnumzana Tim Moringai sizalwane seZimbabwe esilandela izombusazo weMelika obexoxa lo ntungameli inkomo yeStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina abalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Witness Dube wadlima ezami waphela washo wanyamalala. Abaphindanga bamnike inye ukuthi bemthenge abezowumana. So wasala lowo umsakha lalo angikheniswanda. Nogawule la yiwo asebesiyele balokhu bebhizi bezodifenda amachegu ezami lawo. Le nto abayidifendayo abayiboni. Abantu bezimbabwe bagcwele eSouth Africa bayahlupha, bathathe njengabantu abahluphayo eSouth Africa. Ukuthi bebona ukuthi kona yonke le nto leyo umthelela yenziwa izanu abawuboni, bazibona bona engathi angazi ukuthi banjani laba abantu labo. Kodwa hhayi kuzaphela madoda, nabuwanga umasenga lapho kobulawayo iphumule emadonkini.
Hey, Studio 7, linjani? Thina siyaphila ngapha, sibona amakhaza kuphela. Itakela ingcede lapha ngumlandeli wendolwane Super Sounds. Manje sabezwa abangani bami kwathi sebecula bengaphi. Cela-ke listinte sibazi bake basikhiphele ezintsha, sike sithokoze sibalandela, siyabonga.
Studio 7, ngilombuzo wokuthi i-5 Brigade le fazi umehluko ukuphi? Kwenziwa yini ukuthi uKalpan Pugeni uhlala ekhulumela abantu abamochayo? Lapho kulabantu abamochayo khona uKalpan Pugeni uba yisikhulumeli salabo bantu. Uchabango loKalpan Pugeni sebedlale kakhulu ngabantu bakithi, ngoba eqinisweni manje i-opposition asinayo. Okumangazayo ukuthi abantu be-opposition bathule zwi, bazaqala ukubuya sebegijima ngokusiya ku-28. Okwakithi kuyadanisa kakhulu. Abantu betshona berojwa nguChabango, uChabango esithi uyi-opposition. UChabango uyahola, umsebenzi wakhe lwana owokuthi axotshwe abantu abavotelwa ngabantu. Ende kungabi indaba zalutho. Kambe yamanje i-opposition izasebenza, izaba khona, izasebenza ngayiphi indlela engayenza umehluko kulalokhu uChabango owabuya waxotsha abantu abavotelwe ngabantu, kwaba nje into ephelele emoyeni.
Studio 7, linjani balandeli bakaStudio 7? Bingelele bonke abalaleli bakwaStudio 7 labo Ntungameli Nkomo. Ngithi linjani, mina ngiseBotswana eZimbabwe, ngisuka eLupane eDandanda. Bengisithi khona kuthiwa i-helicopter yelokozeni iwile, kuthiwa olokozeni ade bengekho phakathini, umnangagwa phakathi. Eish, ngabe ihle yawa labo hey ngabe sesiyophila ngcono ma hey bese sisithi hayi ichaye yalahla labo hey ndokungayisi ukuthi ngijonge khona ukuthi umuntu uyaloko zabe hey sesikhathele emazweni ngapha siyagijinyiswa ngapha langapha asakwazi ukuthi siqonde ngapha.
Siyabingelela siyabonga Studio 7. Daniso ngikhutha Msaka ohlele khuluma amampunge. Engasaphendula iqiniso ukuthi bachayelana amagqwetha lama journalist e-court ezokhipha labantu ababotshwa okungemthetho. Yibo abantu bezano. Abantu bezano basebe e-court, basebe ngamaphoyisa, yibasebe ngamagqwetha.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 kumbiko abasithumele yona nge-WhatsApp lingakhohlwa i-Live Talk. Lapho esixoxa ngomhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly oqhutshwa eNew York eMelika, sikhuluma kanje. Walivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.